VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwaka zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhlaka 14 kuLwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
$2 billion for the Higher and Tertiary Education Ministry. I think it's called higher and tertiary education, I think innovation and science and technology development for their various programs, $2.2 billion.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo engena ku $63.6 billion.
Ama-salaries yethu kasakhani ukuthi thina sithenge ema-groceries esiwafunayo, ukuhambisa abantwana bethu ema-schools, ukugibela ama-lifts sisiye emsebenzini and back, ukuthenga ukudla.
Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini umqashi aze abaholise imali abayifunayo. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo weZBC njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo namuhla engena ku $63.6 billion. Ugatsha lwemfundo yaphansi liyaphezulu yilo oluthole imali ephezulu engange $8.5 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona luthole i $6.5 billion. Kodwa siza phenduka kulolo daba silethulele lona ngokugcweleyo. Siye kudaba olulandelayo. Abongi abasebenza ezibhedlela lemakliniki kamasipala weHarare bemba phansi besithi kababuyele emsebenzini andubana umqatshi abaholise imali ehambelana lesi sindo sedola leMelika emkambo wamabhanga ngoba bengenelisi ukuya emsebenzini ngeholo abalitholayo. Kubika intathelezindaba yethu uMavis Gama.
Lokho kuphuma emhlanganweni wenkokheli yenhlanganiso yabongi babomansipala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe Urban and Rural Council Nurses Workers Union lentathelezindaba eMedia Center eHarare. Unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Thaddeus Chisango ulandisa ngezikhalazo zabo.
Ama-salaries yethu kasakhani ukuthi thina sithenge ema-groceries esiwafunayo, ukuhambisa abantwana bethu ema-schools, ukugibela ama-lifts sisiye emsebenzini and back, ukuthenga ukudla sisiye emsebenzini, konke lokhu akusakhwaniseki.
Uqhubeke uChisango ethi lesi simo sibeka impila kahle yezakhamizi zonke zedolobheni leHarare engozini.
Kusibonisa ukuthi sokule problem enkulu kakhulu lapha eZimbabwe ngendaba se-health. Abantu bazadika kakhulu, abasatholi oluncedo abafunayo ezibhedlela.
Omunye wabongi beHarare unkosikazi Yeukai Nyamunga omu-registered nurse ehlangothini lwababelethisayo uthi isimo abakiso sibaphatha nzima, sebesehluleka lokusa abantwababo esibhedlela lapho bethe bagula kumbe behlelwa ingozi.
Most of these charges they are charged in RTGS dollars,
But the truth behind
Langa imali ezihlawuliswayo zingezihlawuliswa ngemali yakuleli. Iqiniso yikuba lokho kwenziwa kukhanyelwa isisindo semali yakwele melile. Kungakho sisithi iholo lethu alisatsho lutho. Kubuhlungu ukuba ukuthi wena ungumongi owafundelwa umsebenzi. Ngathatha isikhathi lami ukuyafundela umsebenzi. Sengisehluleka ukunakekela imuli yami. Ngisehluleka khona ukuthi ngibatholise usizo kwezempilakahle. Lapho bethe begula kubuhlungu kakhulu.
Let alone fend for my family's health needs. So it's quite worrying.
Ukungayi emsebenzini kwabakuhlangothi lwezempilakahle kumasipala weHarare kwenzakala ngemva kokukhalala umsebenzi okwenyanga ezedlula ezimbili kwabodokotela abasanda kuphutsha izifundo abasebenzela izibhedlela zikahulumende bekhala ngodubo lunye lweholo elingaseneli ukuhlawulela indleko yokuya emsebenzini. Abongi laba asebelensuku ezilithumi beqale ukungayi emsebenzini bathi akekho othe wazama ukukhulumisana labo ngaphandle komqondisi wohlangothi lwezempilakahle uDr. Prosper Chonzi abathi uke waveza ukukhathazeka kodwa kwaphelela emlonyeni kungela lutho olubhalelanwe phansi. Umeya weHarare uMnumzana Herbert Gomba uthi lanxa kulilungelo lezisebenzi zonke utshengisela ukukhonona kwazo kuqakathekile ukuthi kukhulunyisanwe lezisebenzi zonke zikamasipala hathi ngohlangothi. Kodwa abongi bona bathe uthiwo nguGomba yikubeyisa ngoba abakhala ngakho kungabe kwehlukile lezinye inhlangothi zikamasipala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Silethuleleke udaba lwethu oluhamba phambili udaba lwebudget yomnyaka ozayo ethulwe ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube edalele parliament namuhla. Ibhajethi le ingena ku 63.6 billion Zimbabwean dollars. Ugatsha lwezemfundo yaphansi leyaphezulu iprimary and secondary education yilo oluthole imali enengi i 8.5 billion dollars. Lulandelwa ngolwezempilakahle oluthole i 6.5 billion dollars. Kubika uGibson Bebe.
Uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ebikhangelwe ngabaningi yethule namhlanje edayela ephalamende uMnumzana Mthuli Ncube. Uncube wazise ukuba ugatsha lwezemfundo luqakathekile kakhulu ekuvuseleni isimo somnotho elizweni, yikho becabangeke ukulupha amabhiliyoni edlula athobaminimbili amadola i-8.4 billion.
$2 billion for the higher and tertiary education ministry.
Kwezemfundo sizabona ukuthi wonke umntwana uyafunda ngoba uhulumende ufuna wonke umuntu afunde. Ngizakupha imali efika 8.5 billion kugatsha lwezemfundo yaphansi, ngiphe 2.2 billion kugatsha lwezemfundo yaphezulu.
Ngesikhathi odokotela labongi bekhalala umsebenzi bekhonona ngokusilela kwemitshina yokusebenzisa leholo eliphansi, uNcube wabele ugatsha lwezempilakahle amabhiliyoni ayisithupha lengxenye yamadola 6.5 billion okumangalise abaningi. Uqhubeke sithi umthelo wokulubile ekhulini 2% tax uzaqhubeka ngoba uqakathekile ekuvuseleni umnotho welizwe lokubuthanisa imali ephiwa abantu abadala yempentsheni. Ingcwethi echubulekayo zombusazwe uMnumzana Lungisi Dube uncube kakhulu libhajethi esithi ingalandela ilakho ukuletha intuthuko elizweni.
Le imali ephiwe ugatsha lwezempilakahle i-health ale education ugatsha lwezemfundo kuyathokozisa kakhulu ngoba siyananzelela ukubana i-health le-education yizinto eziyisiqokoqela kakhulu kulokho okubizwa ngokuthiwa i-human capital development okuyizo iziqokoqela ngoba siyananzelela ukubana konke amazwe athuthukileyo athuthukiswe ngenxa yempila kahle yabantu babo leskills kumbe ukwenelisa kokusebenza kwabantu babo. So lokhu kuqakathekile kakhulu ukubana ingatsha zenezo zombili zithole imali edlula imali ephiwa ugatsha lwezebutho, ngoba siyananzelela ukubana iZimbabwe ayisilo lizwe elisempini.
Lokhu kusekelwe ngosokhulayo uMnumzana Dakabela Kobetsayi othi kuyajabulisa ukuthi ilizwe lisekela imfundo, ngoba elakusasa lelizwe lisebantwana nabafundayo.
Sawuqhayizela izandla ukuthi kulonyaka bacabange ukuthi benike i-education imali eningi ukwedlula kwadade bekwenza khona eminyakeni edlulileyo. Kodwa sikhayela ukuthi imali lezi zizasetshenziswa njengoba kumele zisetshenziswe. Veke bekhiphe lawo at least ama-feeder schools alawo agcwele endaweni zawo Mathebeli South.
Omunye njalo osakhulayo uMnumzana Mnashe Mdutsa uthe uthokozise ukuphiwa imali kwabatsha abantu amabhizimusi asaqalayo.
Ibhajethi leyi ibhajethi enhle kakhulu ngendlela engiyibona ngayo. Inhle ngoba sibonile ukuthi uMinister Kathesu for the first time unike imali enkulu eyinika kwezomfundo. Silinganisa le imali ayinike kwezabebutho lendawo ezinjalo, kutshengisa ukuthi Kathesu inhloso ekahulumende ikuthini kulungiswe imisebenzi, inhloso kahulumende ikuthini kuphakanyiswe ilizwe kukhuliswe umkhononi weZimbabwe. Sibonile njalo ukuthi i-budget lay ilesihawu labantwana abasakhulayo, ufake imali engange $500 million lay eyimali eyabantwana abancane abasakhulayo abangaba lesifiso sokuqalisa ama-business.
Uncube uveze ukuba ukulungiswa kwesilindelo sendizamtshina eseRobert Mugabe Ntanyana Airport eHarare lemitshina yokugaya ugetsi lokusebenzisa kwamalahle awewange ngenye imisebenzi ezenziwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ephumelela okwamagama. Ezinye iingcwethi ezigcubelana zomnotho zithi zamukele ngemibono etshiyeneyo ibhajethi ka-2020 zisithi ikhanya ibukeka ephepheni, kodwa ke zizoyicela ivuthiwe kukhangelwa ukuthi izolandelwa na ngurhulumente. Ugatsha lwezindaba zasekhaya olilo uhlangano lwamapholisa lwabele amabhiliyoni phose amathathu i-2.8 billion, elozomvikela lezobutho amabhiliyoni athoba mnembili lengxenye. Ngimele Studio 7 iseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ukuhlaziya udaba lwebhajethi lolo usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe loMnumzana Bekezela Madumafuzwayo ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe.
I-budget namthulileyo yazise ingathi slightly different nje siyicompare leyayifaka last year. Ingathi ile focus kakhulu on ama-issues e-service delivery ongakhangela kuzo. Into ekuhle ziphume zicace ukuqala ukuthi indaba yakhe ye-2% lena vele kayichiyanga uma ngayo angani kahlukani layo. So izabe ilokhu ikhona ukuthi befinance abantu bafuna ukufinansa ngayo i-service delivery. Usubsidize into ezinjengabo zupho bona labade bevele bekwenza hope ukuthi kuzaba njalo. Kanti bathi futhi kubhajethi yakhe bafuna i-add another $540 million ekuthengeni amanye amabhasi ezupho lokusubsidize izupho isuka kuma-2% nalawo asazi. Okunye kuphuma egcekeni but kungani kufihlekele indaba yokuthi bazalungisela abantwana bezikolo ama-sanitary pad. Looks like a positive move engathi ingafuna ukukhangelisisa ibonakala ukuthi ingaqiniswa yini. Then in terms of issue ye devolution evele imelele ngabantu abaningi, i-budget ayispell out kahle exactly ukuthi bafuna ukuthi ibekwe njani imali le devolution, especially if considering ukuthi le mthetho ye-devolution ayikabi khona. So izaqhubeka njenganaleyo ebuyileyo kathesi esifunza kuthiwa kule mali ye-devolution, but we don't know ukuthi i-custody yayo mbani, imithetho yayo imi njani and so forth. Nakathi ezibhajethi iphonga ukuphuma nje ingacaci ukuthi exactly iphuma imi njani. Maybe the other things nje zingakhangelwa ukuthi i-tax free bonus ingezelele from 1,000 to 5,000 kuqala ngoNovemba, kuthethela ukuthi abantu abaningi ibonus yabo yolonyaka izabe i-tax free njengoba abantu abaningi bengayiholi imali engangayenaleyo.
Ubona uhulumende efeza yini kuzonke lezi zithembiso? Le mali yokuqhuba lezinhlelo uyitholakala?
Into ebuhlungu ngebhajethi ukuthi iziphupho sisithandekile babephupha nje ukuthi bafisa ukwenzeni, but usukhangela ukuthi isayidi yangkhona eqinisa amaphupho angkhona ini njani, kuhle kucace vele automatically ukuthi hayi izifiso lezi ukuthi ziphumelelisiwe kunzima. I-tax yangkhona abayikhulumayo ezafinansa ibhajethi yonke le iyavela ngapha, amakhampani engakavuki i-agriculture silathemba sikwazi ukuthembela ezulwini silasho ukuthi liza kuba khona wasoze libe khona abanye imisebenzi kayikho i-income tax yayisoze ibe khona and so on so i-budget yangkhona i-continue yena lena yokuqala ukukhiyakhiya asaziphatha umnyako zezosokuvumbuluka okunye ukuthi imali kayidobhwe endaweni ezinje kayithathwe ngaphi kube njengoba khe sithatha uma-airtime asazi next time ukuthi i-tax izangezelela ngabhata hhayi in terms of ama-realistic figures sivilabalayo imali yoku-finance i-budget njengendlela abakhuluma ngayo.
Kumnumzana Vekezela Madumafuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseGwanda. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sihlolisisa ukususwa kwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe embusweni kanye lodaba lwe-budget ethulwe namuhla. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abayisithupha abangaba belimele kakubi kusehlakalo sokudutshulwa okwenzakale esikolweni se-Stokers High School eLos Angeles eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Umthethwandaba wamazwe omhlaba we-International Criminal Court usunqume ukuba kumele kuhlolisiswe amacala okubulawa mahlayana kwabokholo lwesi-Muslim abe Rohingya kwele Myanmar. Ngosuku lwanamhlanje eminyakeni emibili edluleyo kulapho ibutho elangena khona eHarare lahluthuna umsakazo we-ZBC lamaphephandaba kahulumende njalo lamemezela ukuthi selidilize uhulumende ngoba wayelawulwa yizigilamkhuba ezazigombolozele owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Lokhu kwaba yikuqala kokugenqulwa kukaMgabe embusweni kwangena uMnumzana Emerson Mnangagwa yena owayesanda xotshwa ngumgabe esikhundleni sokuba ngomunye wabasekeli bakhe. Abantu abanengi baba lethemba lokuthi uMnangagwa wayeza guqula izinto abuse ngendlela eletha impumelelo njalo ehlonipha amalungelo. Kodwa abanye bathi umbuso kaMnangagwa muvi ukwedlula okaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZanu PF uMnumzana Belief Gawule lo dokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. USibanda nguye osungula lingxoxo.
Okuqakathekileyo ukuthi sesisazike namhlanje ukuthi abebutho babe senga ezimithiyo ngoba phela bagcina bekhiphe laye uMgabe lo ngemvana kwalokho bagcina njalo bengabantu abalimaza abantu bafaka isisekelo sombuso welizwe eceleni bazenza bona abanikazi bomthetho welizwe. Ngibonani kwaba into embi kakhulu okufanele izizalwane zeZimbabwe zikhangele njengento engafananga isenzakala nxa kulo hulumende okhethwe ngabantu kumbe ongafakwanga ngodlame njengalowo esilayo kwanamhlanje.
Babukawule lathi lingena ibutho lathi lizama ukususa izikhohlakali izigebengu izigilamkhuba ezazigombolozele uMgabe ezazivulala umnotho welizwe ngenkohlakalo. Kodwa udaba lwenkohlakalo luyaqhubeka lalamhlanje.
Inkohlakalo mina angiyiboni ngaphandle kwabantu laba abakhona phakathi kwethu abanye bafuna ukwehlulekisa uhulumende. Abantu abanjalo basazo beswela kale ntunameli. Esenele sikuqaphele kakhulu ukuthi sibakhangele, sibakhiphe. Izisona vele singaba khona phakathi kwamabele, senele sikhitshe ukuze amabele kukhule kuhle. So kumele sikhangele izisona senese sikhona phakathi kwabantu, sisisuse. Kungakhaphelekile kumbe sile tag yezani PF, kumbe sibele tag yani, kodwa singaba yisona. Ngokunjalo abantu abasupporte izinhlelo zikahulumende lezi, aso bantu be opposition kuphela, kulabanye within the party zanu PF abasupported izinhlelo zikahulumende lezi abalenjongo zabo ezithile abalazi. Kade sesimumo lo khona okuningi kakhulu kade kusenzakala kwezimali kokule kuma prizes koloko kade kuyikuganga nje kwabantu abathile abafuna ukwehlelekisa uhulumende.
Nanso dokotela Sibandi yakhuluma ubaba Gawule.
Umnangagwa esethethe umbuso welizwe ngodlalo olwenziwa ngamasosha. Kusuke kwahuquluzwa izimali ezifika ama 3 billion zikhitshwa ku reserve bank zinikwa abantu nje kungekho segcekeni ukuthi laba bazathaya ngobani. Siyazi njalo ukuthi izinhlelo zokubulawa kwabantu ngemva kokhetho luka 2008 zingaphansi kwamakhala kamnumzana uMnangagwa. Kubulawa abantu ngamasosha bengazimbele bengalisanga bebaleka. Inhlelo esezenza ukuthi lamanye amazwe abone impela ukuthi le nto ibivele ikhulunywa ngomnangagwa iliqiniso, ukuthi inhlelo zakhe zikhanya isikhathi sonke, kuba nokuthi lapha adlule khona kuyafiwa njenge kuphela. Khonokho kuyinto ebuhlungu kakhulu kuze kwazi uZimbabwe. Khathesi izimali kuthiwa ziphumile ntungameli ezintsha e-Reserve Bank sezigcwele ezitaradeni kubantu abazithengisayo. Ilizwe nje selingatagwirei langaphansi kukaMgabe, akuzange kube nokudlova lokubula kwelizwe okufana nalokho esikubonayo ngaphansi kukamnumzana uMnangagwa labantu bakhe. Ilizwe selinga labantu abalutshwane, kubuhlungu kakhulu ungakhangela ukuthi abantu abadubeka kanjani, akulazibhedlela.
Baba Gawule, singafaka imsebenzi kamongameli Mnangagwa esikalini esilemiklomelo eqala kohodwa kusiya kwelithumi. Ungamupha imiklomelo emingaki?
Ngiyananzelela ukuthi uMnangagwa uthe ngemva ukuthi sengenwa eselokuzwe sekusekondwe iparty yakhe ukuthi kangene. Otshwangirayi babekhona bonke babuya babusisa wonke ama-opposition parties zibusisa. Sisho ukuthi ayevumelana lakhonoko okwakwenzakele. Umongameli wenzile umsebenzi wakhe. Wonke abantu bakhuluma bekhululekile, bekhuluma intando yabo ngenxa yokukhululeka okulethwe uMnangagwa for the first time elizweni lethu. Abantu babethi nxa bekhuluma bethalaza besesaba lokuthi ukhulumane.
Dokotela Sibanda, phakathi kwemiklomelo elithumi ungamupha emingaku ubaba uMnangagwa ungaphendula ukukhulunywa ngoGawule?
Angithi uyabona ukuthi uGawule sivele wehluleka lokumnika imihlomelo umngane wakhe.
Mana ngithi khonaphana ngilibele ntungamele ukuthi suke izinto zaba ziningi. Aliba kwaba ngumhloliso ngangingamnika 90%.
Dokotela Sibanda.
Ye, awuboni ukuthi uMnangagwa akafiki ku-1 ukubo 0. Akalahlelo olodwa uMnangagwa oluphumelele ukuwazame ngena lapho ukuthi athi ye ngifuna ukuthi abantu sithi thina si-new dispensation kwafa lokhana kwabulela kachana.
Baba Gawule, singene kudaba lwe-budget ethulwe lamhlanje. Abanye bayabuza njalo bayakhonona ukuthi kungani ezomvikela zithole imali edlula e-social welfare.
Udinga ukusekelwa umthuli. Kumbe ngithi ngikhanti tholakala umthuli. Nga umthuli singakukhuluma nje, umthuli nje udinga ukuthi simsekeleni kuphela. Sisuseni izandla lezo zokwehlulekisa uhulumende. So ibudget liyana mina angikhiphi lutho. Ngizikomba kwenza leyo even i-social welfare nxa idolo uhlelo oluncane. Akumangalizi lokho Nkomo.
Dokotela Sibandi, uyamuzwa ubaba uGawule uthi ubaba uMthuli Ncube uyibambe kuhle impela i-budget.
Lokuthi kuthiwa kule budget ikudlala ngesikhathi. Udubo olukhona lokuthi uMnangagwa kalandeli hlelo oluyabe lufakiwe, wenza umathanda nje, kakwazi vele ukuthi lizwe ngabe limanejwa kanjani. Yikho phela limuzwe ekhuluma ukuthi amasosha ngawethu akukhulunywa lokhana kuyabulala umkhonomi. Wenza njengesitha selizwe.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF uMnumzana Believe Gawule. Kusenjalo inengi lithi kalithokozi lakancane ngombuso kaMnangagwa. Kubika uBathabile Masuku.
Umsakazo weStudio 7 uxoxe loZulu kobulawayo lapho inengi elithe ababekukhangelele kuhulumende akufezekanga ngitshola kancane. Okukhona yikuba impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kamgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe ngemva komnyaka lokho kwangena lo hulumende okhona siyethusa kakhulu ikakhulu kwezokudla kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sesakhwela kwakhwela isepha kwakhwela yonke into kwakhwela i-electricity kwakhwela amahlamvu etiye kwakhwela lona ijukela akulanto ethengekayo. Ngakho ke emuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba lenguquko wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwamgala. Sekuphindwe kanenge ubuhlungu. Lusizi kho konke.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le empili kuningi osekuguqukile impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Nxa siqathanisa u-2017 November lo-2019 November uzafika ukuthi kunengi osekuthe kwaguquka. Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kazisathengeki. Ngo-2017 imichovo ibichiphile abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshonela inelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babengani thwaba lokwesaba ngabo 2017 kusiya le muva kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile, esingathi ukuthi into enhle. Kodwa ke generally impilo isinzima ezibhedlela, kakusela amadokotela ezibhedlela, kakula mithi, izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababewukhangelele kuhulumende omutsha.
Ngeminyaka emibili esiyedlule akulobunzima ukuthi thathwa umbuso kuRobert Mugabe. Sibona abantu begcwala ezitaradeni bekokotsha cha umpululu besithi hayi sizoba lethemba into sizizaguquka. Wonke umuntu wayekhangelele inhlalakahle izinto seziyaqonda zithi nta kube lobunandi elo chako luluje elizweni. Akela namhlanje kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenga ukudla kula mithi ezibhedlela, odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa, amatitsha athasenelisa ukuthi ayemsebenzini. Khangela emakhaya abantu bayalamba, inkomo ziyafa, kula manzi, izulu kaliyini, so ngathi sithukiwe.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Abantu badubeka sibili, akulanto e-right, akulanto engcono. IZimbabwe isi worse than lokho eyayikho khona before 2017. Before 2017 isinkwa sasisithenga dollar for 2, sibona isinkwa sesingama-$15, khona babantu bahola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar, kodwa kwathi kungena i-government le entsha i-US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingama-bond. Okuyikuqhili bezela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe-2% tax, okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo osekhaya kosikhobokhobo kona la ngazathenge uyatekswa. Abantu beZimbabwe bathwele nzima kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutsha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi iyo ngaba umehluko, kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le empili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi, ngoba losebenzayo iholo lakhe lingasathengi lutho. Izibhedlela kunje azila imithi loba okokusebenzisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Ntombi Ndala, kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.